umanisipala wakoBulawayo uveze ukuba ubhekane lobunzima obukhulu ekutholiseni izakhamizi zaleli dolobho amanzi ahlanzekileyo kubangelwa izizathu eziningi ezigoqela ukungani kuhle kwezulu. Isikhulumi sekhansili yedolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngabakwenzayo okwamanje emizameni yokulungisisa udubo lwamanzi.
Idolobho lakoBulawayo lilemisebenzi eminingi eliyenzayo ukuthi lilungise impompi ezithwala amanzi lama-pumps esiwasebenzisayo ukupompa amanzi. Okwakhathesi sibe le-emergency sesilungisa okuthiwa yi-feeder main ethwala amanzi avela kuthuli reservoir. Esikunanzelelayo i-feeder main ibe le-major leak ukwenze savala amanzi endaweni ezithize ukuthi si-avoide ukuthi kudubuke kulayini nale. Sisiqalise izolo ngolwesine. Esikunanzelelayo indawo ezingalamanzi ezi-affectwe yi-emergency shutdown yilezi i-Fortunes Gate, i-Longview, Amatshemhlophe, Queen's Park, Mahatula, Woodville, le-Kingsdale. Esikucelayo ukuthi nxa amanzi engekho izakhamizi zibe zivalile amanzi zivalile impompi ngoba amanzi lawo ayenelisa ukuthi siwavule anytime.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili echasisa ngesilinganiso samanzi asemadamu akoBulawayo.
Ngathesi amadamu ame ku-34.8% full, kusho ukuthi amanzi esilawo emadamu asemalutshwane kakhulu. Esikuthembileyo kathesi yikuthi izulu line khona sizayenelisa ukuthi amadamu ethole amanzi. Nxa sicabanga njalo njengezakhamizi, okwakathesi sile water shedding i-96 hours lapho esivula khona amanzi for 2 days bese sivala, sihlale futhi bese sivula sesivala futhi amanzi for 2 days. So lokhu kusho ukuthi i-96 hours leyo esesincedisa ukuthi simanage amanzi.
Kusenjalo abenhlanganiso emathebheleleni Zambezi Water Project bathi ukwakhiwa kwedamu leGwayi Shangani kuyaqhubeka kuhle loba nje kuke kwaba leziqhubeko ezithile kulumsebenzi. Umgcini sihlalo weboard yemathebheleleni Zambezi Water Project umnumzana Richard Ndlovu uchasisa ngokusebenza kwabo.
Injongo yethu ikuzama ukuletha amanzi kuregion yemathebheleleni iBulawayo in particular. Sizananzela ukuthi ama-industries amaningi avalwa kumbe athutha aya kwamanye amadorobho lapho kukhanya amanzi engayisiloduku njengalapha. Amanzi akhona lapha amademu akhona koBulawayo kumbe abhodeleza uBulawayo asemalutshwana ngoba imuli yakoBulawayo isikhulile, i-population yakhona isinkulu kakhulu, amadamu asemalutshwana. Yikho sakhumbula ukuthi nokwathi ngo-1912 abamhlophe bakunanzela khonokho baplana ukuthi bavale lapho kuhlangana khona uGwayi loTshangane. Khanya kulidamu elikhulu elingenza uBulawayo elingenza iMathebeleland region ime ngokwayo.
Elinye ilunga leMathebeleland Zambezi Water Project unkosikazi Angeline Masuku uthi ukwakhiwa kwedamu leGwayi Shangani kuzaletha ubuhle emhlubulweni weMandebeleni.
Ilokhu senjongeni yabo eyokuthi amanzi abuye koBulawayo, athi koBulawayo kuphela ngedlula azayifika lapho adingeka khona. Njalo ebuya koBulawayo emvesabithi ilokhu kunjongo yona liyana eyokuthi endleleni lapho amanzi ahamba khona kube le msebenzi eminingi along the corridor.
Uhulumende weZimbabwe emanyene lekhansili yedolobho lakoBulawayo bemanyene labohlelo lwemathebheleleni Zambezi Water Project baphakathi kokuzama ukutholisa idolobho lakoBulawayo amanzi loba nje ukwakhiwa kwedamu leGwayi Shangani sekuthethe iminyaka ethile lingakapheli ukwakhiwa okwenza udubo lokusilela kwamanzi edolobheni leli luqhubeke luyinsindaba phenduli. Ngimele iStudio 7 ngiboBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.